Isifundo 16. Uyini umsebenzi wezinceku ezikhonzayo? IBhayibheli likhuluma ngamaqembu amabili awamadoda angamaKristu ayenza imisebenzi yebandla, ababonisi lezinceku ezikhonzayo. Ebandleni ngalinye kujayele ukuba labadala lezinceku ezikhonzayo. Imiphi imisebenzi enziwa izinceku ezikhonzayo enceda thina? Bancedisa iqula labadala. Izinceku ezikhonzayo ezingamadoda amadala lamancane zilobuhlobo obuqinileyo lweJehova. Zithembekile njalo zisebenza nzima. Benza imisebenzi eqakathekileyo yebandla leyeholu lombuso. Lokhu kwenza abadala benelise ukwenza kuhle umsebenzi wokufundisa lokwalusa. Benza imisebenzi edingakalayo. Ezinye izinceku ezikhonzayo zenza umsebenzi wokwamukela abafika emhlanganweni. Abanye bangalungisa imitshina yokukhulisa ilizwi. Bangabela amabhuku, bangakhangela ngezimali zebandla, njalo bangahlela indawo lapho amalunga ebandla angashumayela khona. Bayancedisa njalo ekunakekeleni iholu lombuso. Abadala bangabacela ukuthi bancedise abagugileyo. Ukuvuma lokuzimisela kwezinceku ezikhonzayo ukwenza loba yiwuphi umsebenzi abawuphiwayo kwenza sonke sibahloniphe. Bayisibonele esihle samadoda angamaKristu. Izinceku ezikhonzayo zikhethwa ngenxa yobuntu bazo bobuKristu. Nxa benika izinkulumo ezishiyeneyo, baqinisa ukholo lwethu. Isibonelo sabo esihle ekutshumayeleni senza lathi sisebenze nzima. Benza ibandla limanyane, njalo benza kube lenjabulo ngenxa yokuthi basebenza kuhle lequla labadala. Ngokuhamba kwesikhathi, labo bangagcina sebengabadala. Imibuzo. Izinceku ezikhonzayo zingamadoda anjani? Izinceku lezi zinceda njani ukuthi izinto zihambe kuhle ebandleni? Thola okunengi. Nxa usiya eholo lombuso, sama ukwazi ngcono izinceku ezikhonzayo, kumbe omunye wabadala uze ubazi bonke kanye lemuli zabo.